Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo kustudio 7 yesonto mhlaka 3 kuNtulikazi 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
I want to get messages. I think there's money even about things. I am seeing a mathematics. So, who's the man about to alarm the phone?
Is the total as in England? But thing is, I impart a genuine Mkwakweni. Kabasalamugeli, dollar is Zimbabwe.
Ibandla asethembisa ukuthi uzalibulala athathe impilo zalo libandla lemthwakazi Republic Party. Ke thina ngokunjalo asimesabi.
Umkhokelo webandla lemthwakazi Republic Party uthi kabamesabi umongameli Emmerson Mnangagwa othembisa ukubasusela amanqe.
Umongameli uyabe zama ukugcizelela lokukhuluma engabe kubeka ngenye indlela abantu mhlawumbe bangakuzwisisi ngayo. But umongameli uzama ukuthi ame ngeconstitution yeZimbabwe. Iconstitution yeZimbabwe ithi Zimbabwe is a unitary state.
Ilunga leZANU-PF lithi kuqondile ukwethulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa othi ilizwe leZimbabwe kalisoze liqunywe.
Imuli yakwethu ilezithelo ezimbi ngesithembu ngoba ukhokho wami ongondlileyo ube yisiphofu engaboni. Unyane wabo kanina wakhe emhlabe amehlo ngosungulo.
Namhla kuhlelo lwamasiko sixoxa ngesithembu. Salethulela izabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izitolo eziningi labathengisa impahla etshiyeneyo emgwaqweni kobulawayo kabasalumukeli idola leZimbabwe. Osomabhizimusi abathengisa amatamatisi izigqoko lokunye emgwaqweni bathi seliphele amandla idola leZimbabwe kulandela ukuvunyelwa kwabantu ukuba bethengise impahla ngamadola eMelika okumele isisindo sawo sihambelane lokwethulwe emkambo wemali nsuku zonke kweleZimbabwe. Nkosazana Pretty Mpofu othengisa impahla ejene emgwaqweni uthi seliphelile du idola leZimbabwe.
Lethe kwavunyelwa nguhulumende aze akhulume lagiki uminista ukuthi sokuvunyelwe ukuthi i-US dollar lisebenze njenge-legal tender. Abantu abaningi sebethole ukuthi vele amabhondi asasebenza indawo eziningi. Ungazi ube lalo oliholayo zama ukuthi athenge ngalo uzathola ukuthi intengo nxa uthenga nge-US dollar iyabe iphansi aloba nxa uthenga ngamabhondi. Yikho sokwenza ukuthi lezitolo even abantu nje thina esithengisa izinto ezincane even abathengisa emsikeni amatamatisi sokunzima labuthi balamukela ibhondi ngoba sele imali nje vele engasathengiwe.
Manje kuyasebenzeka khonapho ke nxa sikhangela wena njengawe othenga uthengisa impahla.
Lapho senza njalo ngikhuluma lami nginje dube vele ibhondi sekuyimali engasayemukeliyo nxa ngithengisa ngoba uhlupheli sebuthini ngingaze ngithengise ngilemukele ibhondi lakhona. Nxa sengihamba ngalo kumele ngiyehoda khona akusela muntu vele elifunayo. Even kuyukuthi nxa ngingathola ama-wholesalers la amakhulu kuyukuthi kule wholesaler elivumayo ufuna ukuthi uyehoda khona kuzamele ukuthi uphathe inqwaba yenqundi yemali ukuthi uyehoda ngalo.
Sengathi vele ibhondi selifile phela.
Hayi selifile ngoba sikhuluma manje nxa sicathanisa le ntengo yokulithenga esingathi thina ku-black market kumele ukuthi ngiphathe imali engange 700 bonds ukuthi ngiyethola idola elilodwa.
Khonoko kwenziwe nguhulumende esithi sokumele kusetshenziswe amadola nxa ukuthi umuntu efisa ezitolo. So kutsho ukuthi vele sokulibulela ibhondla.
Sicabanga ukuthi vele ukuthi uhulumende yena avumele khona lokho ngezinye indlela uveleni besevuma ukuthi izitolo kaziyilale lelo bhondi. Ngoba sekusitho ukuthi elikholayo ulihola esekwazi ukuthi uhole imali engasebenziyo. Sekuza ukuthi lo hole i-US dollar nguye esekhangeleka ezitolo engani usenguye inkosi ngoba uzabe ethethe imali ethengayo kulalo okhethe ibhondi.
Unkosazana Pretty Mpofu uthengisa impahla etsheneyo emgwaqweni besixoxa laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Angus John Sibanda, umqondisi wenkampani ye-Green Africa Technologies.
Zimbabwe dollar vele alisasebenzi silisebenzisa ukujusa amafoni kuphela layo futhi idatha yeconnecti layo esithengiswa ngamadola so yonke into nje sisebenza ngamadola okubuhlungu nje ukuthi abasebenzi zikahulumende in particular izisebenzi ziqhubeka zihola yona le yezimbabwe so lama-rate angikhona aqhubeka ehlanya so kwenza impilo yabantu makhaza ikakhulu abasebenza ibe nzima ngoba i-US dollar leli kabaliholi otherwise yonke into nje sithengiswa nge-US dollar
singathi-ke ibhondi sidilekile yini
ngesinye njela umthuli uminister of finance uzovuma ukuthi ibhondi kalisebenzi kuhlupho kuhlela ukhona yile ukuthi kungazane kubona kukhona abakwenzayo nxa bekhipha ipha imali lezi ezimbili ukuthi zisebenze ndawonye kuyabe kukhona bona esicabangela ukuthi bayakapula ngakho ngoba kade kumele ukuthi outrightly bahle balikhiphe i-US dollar totally kumbe bavele bakhiphe ibhondi totally kodwa khona kunxakuthi wagcina sekukhona ubungilimbani ababe bebenza okubashisayo bona omankutsha yikho bese kusithini abantu makhaza bese beqhubeka behlupheka
pho kuyasebenzeka yini kubulawayo
akusebenzeki i-business ilaw abantu abala mali ayi-US dollar elifuna osekumele ulisebenzise ngoba la nxa urun i-business ungayekela ukushaja ngalo uyaluza so uyangathengisa ngamabhondi uyathi kusase usudinga i-US dollar uthole selitshintshile ama-rate akhona so kusebenzeka nzima kakhulu umumo wakhona kawumnandi sibili singaqhubeka sinje kungaba kuzaba nzima
sizokuthiwa-ke kulezi nsuku e-black market idollar lemelika nxa suthenga ibhondi i-1 to 700 kambe kuya ngaphi konke
loko ye selinjalo sibili and liyakhwela kanti esiku 700 asikwazi emaviki amabili amathathu liyabe seliku enqenzafika kubo 1000 kubo 2000 kuyakhithika nje kuyanyeshuka nje njengendlu yomdaka izulu lisina asikwazi ukuthi kuza kuya ngathi kodwa kuhluke ukuthi abantu makhaza impilo zabo ziqhubeka zisiba nzima kakhulu
singathi-ke sokubuyele ku-2008 kunjalo
kukabuyeli kangako ngoba impahla zikhona ezitolo kodwa abantu basizabe sizikhangele kusingala mali yokuzithenga kanti ngo-2008 vele manje amashopu wakulama-tishu kuphela so khathesi kuyabe kukhona sibili konke kwele mali yakhe sokusenza impilo yabantu abasebezaphila mnandi ngamasela labantu nje bona bana bathole imali ngendlela ezingayisizo balitholelele i-US dollar kodwa umuntu osebenzayo sibili ovukelayo akuze azikhangela isinku sibone esitolo wehluleke ukusithenga impilo ibe nzima nje kunjalo
umnumzana Angiston Spanda ngumqondisi wenkampani ye-Green Africa Technologies besixoxa laye ekobulawayo ibandla lemthwakazi Republic Party lithi akumangalisi ukuthuka kwamalunga ebandla leli ngumongameli Emmerson Mnangagwa osekhulume kaningi emphakathini esithi kuzasuselwa amanqe abafuna ukuba kuqunywe ilizwe leZimbabwe. Umnangagwa uthi bonke abakhuluma ngokuqunywa kwelizwe ngamahlongandlebe lezikhohlakali. Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP uthi umnangagwa wethuswa libandla leli.
Ekasalali ngathi njalo uyesaba ngoba siyilona kuphela ibandla kusukela ngo-1980 kuzofika namhlanje elikhuluma into ngqo ehlupha abantu bakamthwakazi njalo sibonisa ukuthi sikhathele ngokuqhubeka siphila labantu besishoneni ngemva kokuhlanganiswa ngamakhiwa singavumelananga ngo-1923 langokubuya sibanjaniswe layo iZimbabwe yiBritain ngo-1980 ngokunjalo kuyakhanya ukuthi njengoba eZimbabwe kulamabandla afika i-100 ezepolitiki kodwa ibandla asezwakale ekhuluma ngokuthi uzaquma insuku zokuphila kwalo labakhokheli bayo labalandeli bayo yimthwakazi Republic Party asikezwa ekhuluma amazwi afana nayo kubo Nelson Chamisa i-CCC kubo Zaphu lamanye amabandla ibandla asethembisa ukuthi uzalibulala athathe impilo zalo libandla lemthwakazi Republic Party ke thina ngokunjalo asimesabi kodwa siyathi ukuthi ngokwenza lokhu usekhuphule izinga lomzabalazo wethu njalo umhlaba sithi mawube kwazi ukuthi umnangagwa ongumbulali wakhuluma mazafana nayo ngabo 1983-1984 esithi maye kulabo abangasoze behambe ngezimiso zikahulumende insuku zabo zibalwe emhlabeni wathi iqeda lapho wathumela umbhuqazwe.
Umoyo uthi okwenziwa ngumnangagwa kuveza ukuba uzonda amaNdebele.
Kathesi umnangagwa njengoba umgabe wathi yena yena it was a moment of madness ngo-99. Njengoba umnangagwa esefuna ukuhlanya kanje umhlaba uzathula na, uthi u-too busy ukuthi ukhangele udaba lwakithi. Ngakho ke sithi hayi sizimisele kathesi sithi akalibambe lingatshoni umbulalo nge-Emerson Mnangagwa ngoba kasuke sivuma ukuthi sitshaywe sithule sibulawe sithule njengalokhu kwenzakala nesikhathi kaJoshua Nkomo owathe buzwa ukuthi Gugura Hundi is it tribal or political, wathi yena it was political. Thina kasingeke sivume ukuthi lokhu ku-political sithina ku-tribal ngoba uMnangagwa ukhuluma ngokuqeda impilo lemiphefumulo yabantu besiNdebeleni kuphela.
Umnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu uthi kubi okwenziwa nguMnangagwa.
Amazwi anje evele emuntwini owaya ophatheka kakhulu ekubulaweni kwabantu ngesikhathi seGugura Hundi ayethusa kakhulu, aveza kahle kamhlophe ukuthi abakaboni ukuthi balecala elingakanani labo basezihlalweni labo ababulala abantu ngeGugura Hundi. Kusho khona njalo ukuthi lokho belenjongo zeGugura Hundi yabo 1980s. Lokho belenjongo yokuchitha abantu bemathebele ndlemindlezi into engamukelekanga yona leyo, engasoze yamukeleke ebantwini bemathebele, engasoze yamukeleke emhlabeni, engasoze yamukeleke kunoma ngubani olengqondo ezisebenza ngendlela epheleleyo.
Uncube uthi amazwi kaMnangagwa awakhulunywa ngumuntu ophethe isikhundla sikamongameli.
Umuntu esesihlalweni kumele akhulume amagama akhayo, abe ngumuntu ovikela abantu bonke, ngokuba nxa usesihlalweni leso umele ube ngumbusi wabantu oqondileyo, ohlonipha amalungelo abantu, ohlonipha iconstitution, ube lenjongo yokuvikela abantu, kungabi nguwe owethusela abantu, kungabi nguwe ofuna ukuchitha abantu, kungabi nguwe okhuluma amazwi angalunganga, amazwi aveza ukuthi kawulanjongo ezinhle ngabantu. Into enjalo vele kayamukelekanga kancane. Ukuthi ngubani okhulumileyo kakulandaba, kodwa kuba kubi kakhulu uma kuphuma kumongameli wesizwe welizwe enxa threatena abantu esethusela abantu, kuyinto embi kakhulu engamukelekanga, ikakhulu abantu abadlule phakathi kweGugura Hundi. Abantu abadlule phakathi kweGugura Hundi ayengomunye wayo leyo nto yokubulawa kwabantu, njengoba wayengomunye wama-ministers kahulumende weZimbabwe wayebulala abantu.
Kodwa umnumzana Believe Gawule ilunga leZANU PF uthi uMnangagwa wethula amazwi aqakathekisa ukubambana kweleZimbabwe.
Lapha nje yebo kambe umongameli uyabezama ukugcizelela lokukhuluma engabe kubeka ngenye indlela abantu mhlawumbe bangakuzwisisi ngayo, but umongameli uzama ukuthi ame ngeconstitution yeZimbabwe. Iconstitution yeZimbabwe ithi Zimbabwe is a unitary state. IZimbabwe kayila ma states ama provinces lakuthi azimele hodwa kumbe njani njani kumbe lokhwana, akukho eZimbabwe lokhuya. Njalo iZimbabwe ilamandla ilele ama provinces yanika ilokuze ne devolution kuma resources ukuthi abenefit nge devolution, but Zimbabwe is a unitary state. IZimbabwe lilizwe elilodwa elingalama boundaries phakathi kweshukanisa ukuthi leli yileli lizwe leli ngapha leli lokhu ngokulizwe kumele kodwa iZimbabwe injalo. Yisisekelo sombuso wethu weZimbabwe yikho esikutshoyo lokho. Phela umongameli enjana laye uyiproduct yesisekelo sombuso. Umongameli ubuswa yisisekelo sombuso, ulandela ekubuseni kwakhe isisekelo sombuso. Ngawo akukhulumayo yiko kanye okukhulunywa yisisekelo sombuso, yiko kukhulunywa uPresident Emerson Mnangagwa. Isisekelo sombuso ukhuluma isisekelo sombuso ngoba umele yena uvikela isisekelo sombuso, yiso asivikela njalo amele asivikele ngazo zonke izikhathi. Yiko akutshoyo lokho xa ekhuluma esethusela inkulumo kayethuseli, hhashi ukhuluma sibil qo lokukhona kanye okumqoka okubekwa okwethulwa yisisekelo sombuso welizwe leZimbabwe.
Semangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Kubikwa ukuba kulabantu abaningi abafuna ukuyahlala, sizaphinda njalo lokhu. Kubikwa ukuba kulabantu abaningi abafisa ukuyahlangana lesihlobo labangane kusasa ngesikhathi sekhefu likazibuse kule Melika. Umsakazi weVoice of America ufika ukuba kulabantu abafika phose izigidi ezimbili lengxenye 2.4 million avakate izindiza mchina ngolesine. Njalo kangalo ukuthi abanye baza kwenza okufanayo namuhla. Ile Russia lithi selihlutune idolobho elisesabelweni seLuhansk. Abezindaba abeReuters babika ukuba umphathintambo obona ngezomvikela kwele Russia ubukele umkhokheli welizwe lelo ukuthi sebekhulule isabelo lesi njalo baqhubekela phambili ngempile. Kodwa ophethe ugatsha lwezomvikela kule Ukraine uthi kungamanga aluhlaza tshoko okwethulwe ngele Russia. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngodaba lwesithembu. Usikhuchamfundo solwayo ngwenya usanda kuveza ukuba ulamakhosikazi amathathu ahlala lawo endlini yakhe kobulawayo. Kulabanye abantu abamangaliswa ludaba lolu, kube labanye njalo abancoma ukulandela kwakhe amasiko. Kuyini isithembu? Uze sihlaziye udaba lolu, sixoxa lonkosikazi Siphiwe Mafu Sithole, ingcweti kwezamasiko.
Isithembo kwakuyinto eyayivamile kakhulu esintwini. Isithembo ngoko esilisa ela amakhosikazi amabili kusiya phambili. Kwakuvamile ekadeni ngesizathu sokuthi obaba bebengamaqhawe ngokuba zingwazi. Ekubeni ingwazi ugwaza la ugwazwa, ngakho babesifa kakhulu. Basale sebebalutshwane, omama basale bebaningi. Ngaleso sizathu langokuzama ukunakekelana, ubabo yedwa wayecina ephiwa umthetho yinkosi kumbe zinduna ukuthi khona athathe abafazi babembalwa. Kodwa ensukwini zanamhlanje anyikuboni kuyinto enhle.
Umankunjeni uthi umjeni wakhe wehlelwa liyezi elimnyama ngenxa yesithembo.
Ngiwumuntu olezithelo, mbimuli yakwethu ilezithelo ezimbi ngesithembo. Ngoba ukhokho wami ongondlileyo ube yisiphofu engaboni. Unyane wabo kanina wakhe emhlabe amehlo ngosungulo, ehlaba through indlebe kuze kuye fahlaba ilihlo ngenxa yobukhwele. Amehlo akhe adubuka afa, wakhule seyisiphofu. Udade wabo wamenza okufanayo, wakhule isacuthe. Umne wabo wakhula engathi ulokuphambana okuthile engqondweni. Abanye bangaba bazi laba bantu bebehlala eFlabhusi eJulube, kuthiwa nguphofana lona vine lophamula amalilo. Ngaleso sizathu isithembo mina angisuye muntu osakholelwa kiso. Kube sokuzokuthi ngakithi komafu ngapha kwathiwa sesingaba komvubumpili, zingabantathu sezihlola. So kusitsho ukuthi isithembo singavela sedlule sababili sokusiba sesithathu, vele kwakuveza imihlolo emuhlini. Ngakho asisesihle isithembo. Njalo abantu umhlaba uNkulunkulu sebalansile, inani labo mama lelabo baba alisehlukani njengelakudala. Mina ngwami kangisithandi, kangifuni ukuqamba amanga, lingixolele kulokho, kodwa kwakuyinto eyayivamile. Ekuphathweni kwamakhosikazi esithenjini bekumele ubaba abaphathe ngokufananayo. Mayethengela unabani irogwe athengele bonke, nxa ethengela abantwana bakanazibani athengele bonke, nxa esenzela loba ngubani ulutho enzele bonke. Besinceda ekuthini lo babo lesithembo ube siba yisikhulu, ngoba uyabe lamasimu amathathu nxa elabafazi abathathu, kanti leyomfazi oyedwa ube siba lensimu eyodwa. Kodwa abantwana bangikhona babe lempilo enhle, abantwana bangikhona lenhliziyo ziba nzima bakithi, ngoba bakhula bengatholi uthando olwaneleyo ubaba bemthola ngosuku lozopho lukanina, okuyinto engahlanga. Asithiyeni isithembu hlabezwe.
Umankonjeni uthi obaba babephila ngembiza yamadoda.
Ngoba kunzima ukuthi ubaba emunye esesiya kontrola abafazi ababili abathathu, kanti laba bafazi bevele bephila ebuhlungwini, ngoba ngolunye usuku umama ubefisa ukuthi abe elo wesilisa kodwa engamtholi ngobe komazibani. Nxa evuka ekuseni umama lo uvuka efuna ukulwa. Kanti langaphandle kwakho khona lokho, omama laba kubenza bagcine befunda ukungathembeki. Ukungathembeki umuntu wesifazana kadalwanga elakho. Ukungathembeki umuntu wesifazana ukufunda ngama-lifetime experiences anjengezithembo. Ngoba ma usulamba, survival knows no boundaries. Omama laba bagcina behahabela abazulu emgumeni, bagcina bephuma besiya ngaphandle. Akukho ukuthi kuthiwe ubaba
uqinile unjani njani wonke lezi zinto esizizwa bebesizwa kuphela zinqayi lezabe bezinatha emsamo kodwa ngokudalwa komuntu umuntu sidalelwe i1 to 1 asidalelwa ukuthi ubabe munye uzaphuma aye ngaphandle aphenduke uphenduka ihloka libuthundu ngase libuthundu sokumele lincediswe ngelako makhelwane sokuphambanisa ubuntu bethu asikufuni lokhuya.
Enye njalo ingcwethi kwezamasiko umnumzana Mbuso Ngwenya uthi isithembo sasilungiswa ngamakhosikazi
endulo kubukeka ngathi isithembo lesindoda yona yayingazi thathela isinqumo yayithi ngabona ukuthi mhlambe sokunomama emthandileyo iyecela kunkosikazi omdala unkosikazi omdala kube nguyena oyigunyazayo ukuthi hayi ungamletha lowo muntu azokuba ngumunyane wethu kokunye kuthiwa wayezaya yena umama ngokwakhe ayeqomisa ke ayekhombisa leyo ntombi eyikhombisela umkakhe ngoba ethanda ukuthi bazokuba ngonyane wabo.
Siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo namhlabe sixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Mbuso Ngwenya kanye lonkosikazi Siphiwe Mafu Sithole. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Lamhlanje sihamba lomfundisi Vusani Sibanda.
Ngibonge baba unkomo labalaleli. Ngithintwa ngamazwi angihlukumeza njalo. Amazwi athi hlonipha uyihlo lonyoko ukuze izinsuku zakho zandizwele. Umzali unguNkulunkulu wokuqala emhlabeni. Ngiyomazi kanjani uNkulunkulu sehlula ukwazi umzali? Ngithi ngizokunakekela kanjani uNkulunkulu sehluleka ukunakekela lomzali wethu emhlabeni? Umzali uthi ute ungithwale 9 months nzima simhlukumeza mhlawumbe lesisu sami. Wangiketha nzima ephakathi kokufa nokuphila. Wangikhulisa nzima esebenza emakhishini ehlakulela abantu emasimini ukuthi ngifunde ngikhule ngibe kulo muntu engiyinguye. Ebiyintango zabantu elimela ukuthi ngikhule. Namhlanje ngifundile ngiyasebenza. Ngiyenzani ithini role yami kubazali abakulethe emhlabeni? Ithini role yakho kubazali abakulethe emhlabeni? Wenzani ukukhombisa ukuthi bazali ngiyabonga ngakho konke elingenzele khona? Ngingulo muntu enginguye namhlanje ngani? Ngiyenzani? Yini umzali wami athi mayibhekile ngami ame athi ngiyasibusisa isibeletho sami ngokuzala uzibani? Ngoba namhlanje ngulo muntu enginguye bekani lekhaya lami bekani because of umntana uzibani. Yini eyenza umzali azibusise ngokuba khona kwami ngokuphila kwami? NgokuzikaThixo umnikelo o isibusiso o isuku lokuqala yikubonga komzali. Lokho okuncane omenzela khona ma umzali ethi mntanami ngiyabonga inkosi kubusise ubusisekile. Ungaze waqalekiswa ngumzali uthole ukuthi ngilana ngiyasebenza yini lo ngisambathi because umzali wami kodwa umzali wami ucela ithukela next door angikazi ngikhohliwela ngayo. Yisiphi isibusiso ngithi nginaso? Sande ngisenkonzweni phethe iBhayibheli ngiyokwenzani? UNkulunkulu wami wokuqala ngikhohliwe ngayo. Umzali ongilethe emhlabeni uhlala endlini evunzela iyanethela. Sande ngisenkonzweni ngineshumi ngamnikele kodwa lo uNkulunkulu wokuqala ongumzali ogijime nami kunzima ngikhohliwe ngaye. Yini ezangilungela? Yini ezongilungela? So mthetho uthola ukuthi umzali unaye uzothi umuntu angikhulumisani lo mzali wami angifuni umzali azonyathela emzini wami kodwa lo mzali yini le role model ongiwulo umuntu enginguye ngikhuhle lo mzali lo. Namhlanje ngizibona sengingcono ukudlula umzali. Isibusiso sokuqala umzali ukuhlonipha umzali asokumguqela kuphela. Ukuhlonipha umzali asothi mama ngiyakuhlonipha ekuseni emini, mama ngiyakuhlonipha ntambama, mama ngiyakuhlonipha baba ngiyakuhlonipha. Ukuhlonipha umzali yizenzo ozenzayo to appreciate abazali bakho ngokukuletha emhlabeni. To appreciate wonke umuntu okumzali okhoyo ukuthi ngiya-appreciate ngabazali kimi la ngikhulisa ngingulo muntu enguye ngani. Ubonisa ukuthi ngiyalihloni phabazali ngikulinakekela ngilethile emhlabeni la nginakekela now it's my turn ukuthi ngilinakekele sibusiso sikaNkulunkulu siyohlela phezu kwakho nembi sibuso sobudali sehlele phezu kwakho umzali wakho ekhala ngawe umzali wakho azashona umzali ebophi joyi athi angifuni uzibane ethuneni lami ngithola semfeni yamangazanya thela leso siqalekiswa sikweli kuwe kuphela siyawela kuwe labantwana la kusizukulwane esizayo asilungiseni amaphutha esinawo nabazali bethu izinto ziyohamba zilunge masibonge uNkulunkulu wokhokho bethu uNkulunkulu wamandla senze sizithobe sihlale singabantwana njalo kubazali bethu sihloniphe abazali bethu sibakhumbule lapha bekhona babusise isibeletho sabo ngokuletha thina emhlabeni sibe yisibusiso kubazali bethu ngibonge
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Vusani Sibanda tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungamili Nkomo
siyabonga kakhulu untungamili Nkomo ungathinela kusasa Kwezabatsha namhlanje siwaqala iqembu labasakhulayo owaye ngumdlali wenguqu kuqembu le-Islanders kunetsayi moyo uJoseph Njanji usipha lolo daba
Umoyo waziwa kakhulu ngegama elithi Super Netsayi usungule iqembu le-Supernets ngo-2021 ephelandaba lapho ahlala khona.
I-project ye-Supernets ngiyiqalise during i-lockdown ye-COVID. Laphana sokungani kuyavula but abantwana bengakabuyeli ezikolo you know, I saw a lot of boys within i-area enhlala khona ephelandaba doing nothing. So I then thought ukuthi hayi what is doing some abhora ngibanika amabhora to play and from there then the idea of having an academy came up and it was there though but it's the because of injuries as well as the COVID these boys when they came in we then started putting back training then we developed that's coming up with the Supernets academy
umoyo usebenza nabasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwechumi lanye kusiya kwabaleminyaka elichumi lasikhombisa iqembu lakhe lidlala kuZimbabwe Football Association Bulawayo Province Junior League kusigaba seSerie B uthi uthole usizo oluvela kubomakhelwane izihlobo kanye labangane ukuze ayenelise ukuba ingxenye yeleague yabasakhulayo
ama-sponsors at this time ama-companies they are also having a hard time so ukuthola sponsorship kunzima but you know they are well wishers they are people who are assisting like for instance friends in the UK and America basichayela imali ukuthi siregister kuleague abafana bedlala because I told them of the project and they really said that's a good thing supporting abafana to do something bachaya imali ukuthi siregister someone also came up with the donation year kit eyabafana so at the moment we are okay in terms of ukuthi abafana badlale lamabhora akhona akhona nyana nje amabhora what we need now is probably finance ye transport
umoyo uyabadinga njalo abanye abangaphathisana laye ukuqeqetha iqembu lakhe le Supernets njengoba igcina ebathiya bodwa abafana ngoba engomunye wabasebenza lenhlanganiso ye Premier Soccer League ukuba amaqembu alandele imilayo yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we COVID-19
akuPSL I also assist as a COVID-19 compliance officer so we look at what is into a ground is ya comply according to our regulations away COVID-19 which are required by the Ministry of Health and the SRC which everything falls in place according to our requirements
umoyo udume kakhulu ngeminyaka yama 1980s lapho edlalela khona iqembu le Highlanders njalo ke wadlalela iqembu lesizwe elama Young Warriors ukudlala kwakhe kwaphazamiswa ekulimala kwakhe idolo okwenza wahlala isikhathi eside engadlali njalo ekuphendukeni kwakhe udlalela iqembu le Red Seal Rovers lalo futhi ele Highlanders eminyakeni edluleyo ke waba ngumqondisi wamaqembu abalisa lona ele Highlanders kanye lelezini Leopards ngimele iStudio 7 ngobulawayo imucho Joseph Njanji
singagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo izitolo eziningi labathengisa impahla ezijeneyo emgwaqweni kabasamukeli idola leZimbabwe umkhokheli webandla lemthokazi Republic Party uthi ngabamesabi umongameli Emmerson Mnangagwa uThembisa ubasusela amanqi. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje, Oliver Lesayo uKipstube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.